sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi imbena nganasicabanga, but now we have seen it happening in America whereby uTrump like has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela kodwa ngeisifinyelelo izwi esingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakale sobhuqazisa sikhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oyirali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasband.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambe ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izolo kuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happening in America whereby uTrump like has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa kithi ukuthi khangelanti benzani, badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo Magolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi inkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahlechi ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela laseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uzwe nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed sikuboleleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula nankuphose wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi udutshulwa kukaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha-ke ukwethuselana okuyiqala kuhlala kukhona ngenxa kulo khetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe usole kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume emele uhulumende esithi elimelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba nokhetho kungabi lodlame. Na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe omnumzana Angelstone Sokhulu uthi ungaba lezi zathu ezininge ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama political points ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump kwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lweMelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth badutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ebingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphepha ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye loGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamungeza Jesus Banda.
Silokhe sikudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ebonakele njalo wabulawa ucatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Smithy Crooks, oleminyaka engama-20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, ubikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa ubelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe umnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ebonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapholisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancedisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lo mnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze-violence is not good. But ikathesi lokho ngantwa sokuhambe a little step further ukudubula umuntu o-contestayo. But kusasa kukhetho le-representative wama-Republicans eMilwaukee. Hayi ngiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight. Ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe sokurong. Mbona mina bese miyenze umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelela amathuba kamnumzana Trump yini kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake, hayi lokho we won't no till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans nganto akade hleze on the fence lawo nganto azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge security services, ama-secret services, lama-FBI, lalani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo. Ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s, and for that long abamvikela have been doing a great job. But so kusuka lapha kusiya phambili hayi ngiyabe sewuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo ese-Ohio. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ephawula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGuguraundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGuguraundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhla ngibe sicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini sizwe ukuthi abantu bona bathini ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGuguraundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa-ke isifinyelelo izwe esingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazisa sikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenzakele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGuguraundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Umthayi awuqinisile sibili kumba ulamanga, ngoba bakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhukunandi, ngatshelwa isitolo sami nansi laphana, ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi. Kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukeleka njani? I-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukeleka njani? Kodwa hhayi, njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani, kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu beZimbabwe abayenza lento. Ngakuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo, kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplasi abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngakho kuyadingakala ukuthi ubaba uMthuli Ncube afake ku-budget, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izintuna zenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGuguraundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima, kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGuguraundi. Ngimele iStudio 7 iseState House woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anashiri ngodaba lwe-National Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organization lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha, i-forestry commission, i-first mutual public service labor and social welfare. kwanasa lapha siya ekhubitha sikanyeza ama-talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani ngoba lapha sizakubona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazize i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekile bayakhangeza ukuthi given the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyakhambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiswe ke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma council hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusion. Ukuthi lakho nxa kuyenzeka ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama, labo abakhubazekileyo kababe labo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho, proportional representation. Kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo labo babe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa no-Senator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela ezamasiko.
Sigcina masiko wethu,
owenze usenziwe manje.
Sigcina namasiko
wethu,
sigcina namasiko
wethu, usenziwe.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla ngesixoxa lenduna uMathema weGwanda. Baba Mathema, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi ngiyabonga baba.
Ye, Baba Mathema, siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani kwabagoqekanga, baphonguba nje ngabantu nje, akusakhanyi lokuthi kuya ngaphi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Ngibona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isithiwa yebo siqondile yebo, kodwa okukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yikho sikwaziyo ukuthi iprakisi vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana ukulandele namasiko akithi. Siyabe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yongumthi ngenabe sithathe umfazi wakhe njalo sithathe intombi yemikhombi yethu ahambe aye kibo ayehlala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti baphiwa ama-rights. Ama-rights thina ambona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo yini angaba khona lapho nalaphana wona ama-rights ayaqhuma ngawo, kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nawe ukuthi koMathema umuntu bomntwana umkhwenyana ebuyile khona elotshelwa ngenkomo ezilisumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa, kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khona lokho ekakutshelwa ngubaba. Into leya esiyo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu singathinga lokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu. Ngiyambuza umuntu kuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi sizibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi, ngoba inkomo zokulobona Baba Dube zilophawu uyabe kule nkomo okuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama iyohlanga kube sokufuna lenkunzi yazo uthole inkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyakayo mfuna 20 ukuthi umbuze ukuthi iqinti leyo ngenzani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu
pho kulungiswa njani matemo kulungiswa njani phela nanto uhlupho olukhangele liyakulungisa
esigabeni manje banganika izinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhebhiji yabo ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kucathi nxa usesitongeni lakho kufanele kucathi okubi ukuthi silese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangele lokhu sivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu lithi ngifune iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ikuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izinayo imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi
hayi siyakuzwa kakhulu-ke nduna ye singathi-ke ugqiba khonapha ngamafutshane nduna enkulu
into ebile ngiyikhalelayo ukuthi asikhangeni yovani ilandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kulezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi wezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bedlile besuthi izulu linyile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe seliphuke ukuthi lalisela lasazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthi uyabe sokuhlele ukuthi abantu bathalelane izinduzu bale kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe kodwa-ke singahamba sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona ngani singahamba siye phambili sibe yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduze
siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna umathema wegwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyambuka kakhulu umathema belilami namhlanje emoyeni lapha umthembu ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingathuli lokusasa sihlanganeni ngempiko ezayo kusigaba ezamasiko sibone kakhulu baba mathema
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington luyalandela uhlelo Louis Christo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zinkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhlini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya uwucubungule uwucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu olengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabe Sunday School kodwa-ke wawuthi nxa wathi yahlolisisa imvama wabona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhulumi kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacaci kangako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi unkulunkulu kukho konke engakunazelileyo labo babedweba umuntu olamandla kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kankulunkulu ongucigo unkulunkulu-ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi unkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake yenziwe ngumuntu unkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela unkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye unkulunkulu uqobo lwakhe wameza nxa unkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa unkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ububi ngoba khona nje unkulunkulu ngokuba unkulunkulu ungumnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho yikho ke abantu abanye besebezenza unkulunkulu ngoba basuke bayithathe nqele indaba le yobunkulunkulu unkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona unkulunkulu njengomuntu onjani akukucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubunkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohla kabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo wePremier Soccer League odlalelwe lamuhla eRofaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBaobab Stadium iChicken in the Capes United kwaba yi 0-0. Lokho kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamuhla nje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho we-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphotshe. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyole Zipra besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi lempela lwenzakala. Uhulumende lo phela olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.